sokuyisika disendaba ku VA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthokazi omuhle ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 kuLwezi 2023. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC uMnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele edalele nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadala omabili ephalamende ele-National Assembly lele-Senate. Kodwa abe-TCCC abahamba lomholi walelibandla uMnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo olakho ukubangelwa yimpi phakathi kweHamas leIsrael kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC uMnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa amabizo alabo abazancintisa bebamele kukhetho lwama-by-elections kudale le-nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale ephalamende omabili ele-National Assembly lele-Senate. I-nomination court iza kwamukela amagama alabo abazancintisa kusasa. Sixoxele sikhulumele sikaChabangu uMnumzana Khaliphani Phukeni.
Ye ngempela simatasatasa nje sesenza ukuthi ngama final touches silungiselela khona lokho ukuthi my nomination court nje this time sifuna ufike kusena sifuna kwenza ukakwenzakala ngoJune kugcine sokuyiwa emakhoti kwathini kwathini hayi sifuna ufike kusena ngempela bethu bevula besibone lati sesikhona sesiwafakile amaphepha ethu.
Kukhetho olwedluleyo abantu ababikwa bancintisa besekela uChabangu ama-double candidates e-TCCC akula ngitsho loyedwa owanqobayo. Libona linqoba yini ngalesi sikhathi?
Bengingazi ukuthi kulalabo abangena kuthiwa ngama-double candidates kababa uChabangu. Engikwaziyo ukuthi njengonobhala jikelelo sabambilo kwalesi sikhathi uyena okhangele nge-administration of the party. Ama-efforts wonke layela wabonayo esenzeka nge-election kule hlandla lidlalileyo a-proud ngalo. Namanje nje ubhizi ulungiselela lawo ma-by-elections benginaye namhlanje is in high spirits, u-excited ukuthi ama-candidates ayiwo vele ayekhethwe ngabantu ngokutsho kwakhe babuyelayo and ule themba lokuthi bazonqoba.
Abe-TCCC Phukeni abahamba loChamisa bathi uChabangu usetshenziswa yizanu sowadla wakapula njalo lapha uzama nje ukudiliza i-TCCC. Uthini ngalokho?
Ayiyo phela into elula leyo. Angithi even nasesikolo umuntu wayethi uma engahlulwa yilutho aqala ukuchothoza ukuthi wena ucakile, wena umude, wena unjani. Hhayi, asizukusiza lokho. Uzokwazi lokuthi nejaji lithelwa umantshi uthe yena mamaphepha elethu ekhotha ayisoma ukuthi ubonise ukuthi mina ngiyinjaji yokuthethisa okanjani. Letana amaphepha lana likhulume indaba elize ngayo ekhotha. Wasethi even ukuthi bakhulume ukuthi ubani banisetshenziswa izanu bengasayilethi yona izanu ekhotha because akula muntu obaleleyo ukuthi abalethe izanu yakhona ekhotha so that ikwazi ukuziphendulela. Wawuchaba ngakasetshenziswa izanu. Lokho kwakukapula ukuthi uthi bona maybe bawakapula kuzanu mina ngisebenza laye mina ngiyazi lobunzima ngendawo zezimali okukhangelwane lazo. So hayi lokho kwakukapula ngazi ngikhuluma lawe nje uphezu kokuthi abuze phela lo ababuye ukuthi bethola izimali ngesikhathi selama elections ukuthi kanti imali zafikayo kwafika malini zasebenza njani ukuthi akwazi bese reporter ke kunhlanganisa ukuthi kwahamba njani so bona abalokhu bekhuluma into eziningi nje bekhuluma kabi ngiyathemba ukuthi lokho kubizwa ngesilungu kuthiwa iaudit kungakhangela kahle kusoze kupointe kuba kuchaba kuzopointa kube bona laba abakhuluma izinto abangazaziyo
umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC isikhulumeli salelibandla umnumzana Promise Mkhwananzi yena uthi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe
Thina ngeke sikhulume ngoThabanga, uThabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC asimaza sifani laye. Esikwazi ukuthi izalo PF yebangela ingcube evanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yezibantu.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni angifuzanga ibe isenziwa. Yisho isinqumo esikhulumile ethu ukuthi hayi ama-recalls ayenziwayo akhe emthethweni. Ukuphuma ekhota isiwo umthetho wezimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono kajikelele wezulu wezimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi bamele izigaba zabo edale lephalamente
njengoba sekwenzakele iwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla lizahlala kuphela nje ligoqe izandla
amanye angikhona ngeke siwakhulume amanye angikhona ngeke siwakhulume veli ku-Studio 7 kuzulu wonke ngoba labo phela bayabelalela bezantsi kuningi esikwenzayo esizakwenza bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezenziwayo ezinkemthethweni zimiswe zimiswe namuhla zimiswe forever ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo
i-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olwezimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo lithini ngalokhu
i-SADC imbona ungane singayigijimeli phambili kakhulu asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni zizohlangana lomkhokheli wethu advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasti edlulileyo
umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi phakathi kwezimota zikamasipala wakobulawayo ezicitsha umlilo ezilitshumi lasishiyangalombili 18. Ezine kuphela 4 yizo ezisebenzayo ngoba ezinye zifile. I-Herald yona ibika ukuba ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections awedale lephalamende. Aza kwenziwa ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuleli dale lamakhansila ngomnumzana Sengezo Chabangu. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Njana kuStudio 7 njana nasiyaphila ngaziyakhala sibili ngoThabanga lo Thabanga lo sesibulalele izinto zonke 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 uThabanga yena vele ungubani lapha elokuzini ungubani sibili ngoba mina into engayizwisisi ukuthi abantu bezanu bayamukela incwadi evela kuThabanga engelasidindo sikaChamisa ngaliphi ngaliphi ngathi esiphothi lahlisi izokuzena isicelo sabantu be-CCC yavuma ukubala ukuzela kukaChabangu uthina uChabangu wangikhona ulani kuyina akwenzayo andilebona ukuthi into zosetshenziswa izanlo uthenga thina sifuna ukuthi ilizwe liyakhiwe nabona badiliza khathi esikuyina sekukhuluma sesithi asikhethi mhlobo yekwathina thina nti laba babuchiphileyo besithi ngamashona azobusa amaNdebele khathi esisesithi asikhethi mhlobo owani wangikhona yena vele uzithi ngubani sibili khonapho emhlabeni engafuna ukudinga abantu ngasihloniphe umuntu lo ngasihloniphe kakhulu sibili ngoba sinje sifuthekene engabona ukuthule bona ngane ngcabantu ukuthi yachazela nokwakwenzayo konoko baswele umsebenzi bangawenza nje sebeswele into zabangaba bangazikhuluma badinga khona ukube bedilisa kuphela izinto ezenziwa ngoChamisa badize amanye amabandla kanti sibefuna ukudiza imitshamisi ngenxa yokuthi kula indaba enomhawuso xa sileswele umsebenzi ngeseleswele umsebenzi into kuze into angayenza mbalulekile senkomo emakhaya dinini thina ngento ezizezanelisa
Salibona basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela labalaleli hayi siya kubona okwenziwa ngamakhothi vele mina ngangikwazi ukuthi hayi uChaba ngizowume ekhothi ngoba umnanga kwahle waqamba iday ikhothi ngakakhulumi so okunye vele uhle ukubone so nxa kuyikuthi upresident uChamise sithi singazihluphi ngamakhothi abanye babi benganabazwisisi kodwa hayi ngcono ngoba sebekubonile ukuthi kuyini abeku-avoida emakhothi ngoba umakhothi avele ngawezandla mina isicelo sami njengabala ndeli betripus nxa itripus ingazozifaka abantu sicela nindikhulumele zaphi zaphi fithile amakhandidenti indawo zonke izapha ikazithuka itripus sicela ukubambana siyevotela abalandeli bezapho bengene ephalamende sile zapho sizolungisa izinto akula okuzoyehlula ngiyabonga
Studio 7 salibona nilinjani mthokazi omuhle iphoyinti kababuchabango sengiyayithola kahle Alright babuchabanga abantu basempumalanga abayisebenza empumalanga le ephatha empumalanga abantu base bathebelele ngephatha amathebelele kuze kube nini sike siphathwa abantu basempumalanga izibhedlela ama-ofisini yonke indawo abantu basempumalanga kanti abantu basendebele nibona awethu amasertifiketi siwasebenzisa nini amathuba othi sisebenzisa awethu amasertifiketi azofika nini and benjalo befika futhi ngapha yithi emathebelelendi behlala ema-ofisini ethu abaqhashi thina bahamba besiyaletha abantu bakibo bebuye begcwalise bona ema-ofisini babuchabango lungisa izinto qonisa izinto shoneni eshoneni ndebeleni esindebeleni izinto zihambe ngolayini ma kuyikuthi yi-unithy ukuzwana ibambana nabo abahlanganisi abahlanganisi indimi zonke shona liye emadebelelendi ndebele liye emashoneni itonga kunjalo kuhlangana hayi ukuthi bona befuna ukugcwala yonke indawo kuyibovodwa no that's wrong
angiyena umuntu we-tripc kumbe noma yiphi party kodwa ngumuntu nje ovotayo ezimbabwe ufuna kube lo tshintsho wabona wena mdida lo kayeke usiphaphela lo othi khona akusapoti uchabango uchabango simsapoti ukuthi ulayiphi i-political party alayo why ma uthi uchabango e-right engavuli iparty yakho sothi yisho uchabango liyevula iparty yenu livule iparty yenu libe selifaka kabantu beselimsapotakhe ningabofuna ukuthi libe zilokhu zenu zimpungulo ezincela igazi ezingena ngilokhu zenu zamamekele ukusijwayela kazi ingabo siphaphela nje abantu balelungelo lokuthi khona bashore into abangayifuniyo ngimbono yabo ingabothi khona ngamashona ma abantu besithi khona into eyenziwa nguchabango i-right akula nto i-right lapha ningabo siphaphela nje ubongo le nto leli ngikela lokusiphaphela ningasijwayeli kazi singabantu bezimbabwe sivotayo lesivotelela abantu zibafaka lapha so ukuthi lilwela bana ngazi ngilwele izisu zenu yochabango ilokhu zenu i-MRP isikunywa amaphisiphisi ikunywa izanu lihlulekile ukukomilizwe i-MRP yaze yakunywa izanu amaphisiphisi manje ayikho selishiyele ukuthi liyayenzana lisela nto yokwenza selibhizi seligijimela ngale ukuthi lisapothe tho limsapothe tho hayi lingavula ipatheni laliyaphapha lini
ndingelele kwi-studio 7 but mna ama-voice note azofundwa nina azofundwa zokutheni zifuna ukufaka lathi imbono lapho abantu bezwe into esiyifunda nangisakhamzisa kobulawayo bakithi uchabango lo uthi uyalungisa kodwa uyamusha uthi uyalungisa kodwa uyamusha ngoba ube kungamela ngokuthi akwenze manje kuti sisabisa nalezankifu bathina uyenze ukwakho ukukhanda ayisikho chabango ma usizwa ayisikho khona lokhu okwenzayo ngoba usuphambanisile izankifu iyangena kathi sikobulawayo izankifu iyangena kathi sikobulawayo yikho okufunayo khonalokhu uyehluleka nje indaba ningahlukumezi izanu uqale zihlukumezi izanu ziphume embishweni bese lilungisa kizinto izanu ziphunde embishweni
siyabonga siyabingelela Studio 7 hayi siwabonile amaqhawe laphana embassy eastgate bekhuluma iqiniso so siyacela ukuthi lathi sonke sihlala sikhuluma lapha ku-Studio 7 lathi singaloke sikhuluma sibe ku-action manje njengabanye sibajoyine sonke labanye abakhuluma kufacebook sijoyine labanye manje isikhathi sokuthi siye ku-action manje ama-embassy onke kumele avale njengoba besitho akuvale wonke ama-embassy kungabe le-embassy ezosebenza emazweni wonke esouth africa botswana zambia mozambique la wonke amanye amazwe sikhathele manje amakheshi e-ZANU PF law asebuse ngesihluku isikhathi eside kakhulu since 1980 so sokuisikhathi sokuthi manje njenga mayuti esibabu njenga abantu wala esibabu basikucho kwa mayama sukumeni esibamba nye singa zgulua nga mayama so South Africa wazi msegi ya mtuwana wa amayama wazi so lacha esibamba amayama abantu wako FCB singa yegele la abantu weba luchwana misi ya kuruma weboto lacha sukumeni mayama sikuwa ina abantu netisa nini esibamba nini numa kujua kupi numa wakuplan uti wenzuwe ni manji sukumeni esibamba nini kumusilizu lakini katiene nga matika kula ya zampi mani sukumele sababu wani sukuti manja sukuyele mu 5 years lezi mkumela nga wezi kituwe mbuza sikatele nga
Studio 7 njani mfele kini sabo kulumayo ae inda baga chabangu leo iyo uti abantu wa foste oro abantu wa kishwe kule tuza na kuma lintuza la abezi mele sikunda leza abezi mele mbwona labo abale tongo chabangu abantu bengayi lapho vile ukuyalena into engiyibona ukuthi beyingcono ukuthi laba bantu ngamanga bekuyenzeka laba bakachabango labo bangabaphethile ngaba la ngoba laba bakachabango labo beza beyimpisi embethe isikhumba semvu abakachabango labo ngcono kungene abantu mabe vota lapho sivotelene izaphu ukuze sivalele izanu ingayibusi leya eBulawayo ingayibusi imadepeleleni okungabe kungcono yikho lokho hayi indaba kachabangu leyo ukuthi abantu sokuzomela manje bakhishwe kufakwe kanje kukhishwe lo kufakwe lo ngendaba zikachabangu ukuthi yena ngoba une interest oyenzayo ukugibhisa laba bantu ukurecola laba bantu ufuna ukuthi abarecole kube wuye manje osekashaya isiginci manje osekashaya ikatalo ukuthi laba bantu ngoba kuyukuthi baro balentu lo wuye bafoka nguye ezikhundleni so sezobashayela umthetho laba bantu bakithi ma sifuna ukwakha izwe laba bantu bakachabango laba abazonochabango makabavotelwa ngcono thina be-CCC sivotele izaphu ukuze ikachabango lo laba bakachabango laba abazonochabango bengabi nayo ichance yokuthi bangenelele kula ama-election ukuchabango akusimuntu oright uchabango ngumbulali uchabango ngumuntu loyaphika singambiza sithi isifebe sepolitiki loyo ezifeba ngapha singene ngapha isifebe impela sepolitiki uchabango
lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo obikwa ulakho ukumemetheka ngamazwe akulumhlubulo ngenxa yempi ephakathi kweqembu lasePalestine eleHamas lelizwe lakwele Israel. UBlinken wethekelele kwele Iraq ngemva kokuya kwele Palestine lapho ahlangane khona lo mongameli wakulelo lizwe umnumzana Mahmoud Abbas. Engakaye emazweni la uBlinken wethekelele kwele Israel lakwele Jordan. Impi le iqale ngenyanga edluleyo ngemva kokuba iHamas ihlasele e-Israel yabulala izizalwane zakulelo lizwe njalo yathumba abantu abanengi. I-Israel iphindisele ngolaka olukhulu futhi ilokhe iqhubeka ihlasela e-Gaza Strip. Sibuze ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ukuthi luqakatheke kanganani uhambo lukaBlinken e-Middle East.
Uhambo lukaBlinken luqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba into efunakalayo la ikuthi kube lokukhulumisana phakathi kwe-Israel le-Palestine even layo iHamas ngoba at the end of the day ukulwisana lokhu okwenzakalayo phakathi kwe-Israel le-Hamas kungagcina sekudonse amanye ama-Arab nations aseduze afana labo Lebanon labo Iran ukuthi bajoyine lempi le and kuzoba nzima kakhulu ukuthi i-America esupporta i-Israel ikwanise ukuthi ipule lomlilo lo. So mina ngokubona kwami, instead of ukuthi America isupporte Israel ngezikhali, kungangcono imali le isebenze ukuthi nilethe ukuthula phakathi kwalamazwe la, izame iAmerica ukubambanisa. Ngiyazi ukubana they've called for a ceasefire, and uBlinken I'm sure ukuthi imission yakhe yiyona leyo ukuthi aphushe isupport yokuthi kube le ceasefire. Njalo futhi lamanye ama-Arab countries agombolozele i-Israel ukuthi angangeneli, ngoba kungaba yimpi esuka ibe nkulu kakhulu.
Umkhokheli wase-Israel sesike samuzwa esala ukuthi bake bame ukuhlasela eGaza kukhulunyiswane. Ngohambo lukaBlinken lolu, singabona yini mhlawumbe kusiba lokuvumelana amacele omabili ebeka phansi izikhalo kwesikhatshana kumbe kokuphela?
Mina ubona kwami isilungu sithi two wrongs don't make a right. Yebo, iHamasi ya-attacka ama-Israeli yabulala abantu abazinkulungwane 1400. I-Israel esikwenzayo ukuthi i-revenge for laba bantu, isibulala ama-civilian angenacala. If i-Israel ibikhona ukuthi itargete iHamasi yodwa ingabulali abantu abangelacala abangekho kulempi le, then yeah, I can understand ukukhulunywa ngoNetanyahu lokhu ukuthi asoze siphoze, asoze sisizifaye. But the fact yokuthi ubulala ama-innocent civilians ngokubhomba lokhu akwenza iGaza, yinto embi kakhulu leyo, ngoba sesibone umhlaba wonke jikelele uqala ukuprotesta izolo nje lapha eWashington DC bekugcwele estradini abantu beprotesta ukubhonjwa okwenziwa iGaza yi-Israel. And ama-demonstrations la siwabone endaweni eziningi. So yes, abantu bathi siya-understand ukuthi lilwisana leHamas, kodwa abantu aba-innocent babulalelwane, abantwana, ingane ezingenacala zibulawelani. So kumele akucabange khona lokhu Netanyahu before aqhubeke ngomqondo wakhe ukuthi asoza stop i-ceasefire, despite icelwa yi-America emsponsayo ngezimali ukuthi athenge izikhali.
Abantu emhlabeni jikelele kungani bedabukene kanje ngalimpi moyo? Abanye abaningi impela bekucelele Israel, labanye abaningi bekucelele Palestine.
Inkinga ekhona yikuthi abantu bePalestine bathi bona i-Israeli ya-invader yathatha umhlaba wabo, and njalo kule apartheid eyenzakalayo lapho. I-Israeli yona ithi hey, lathi silelungelo loku-exista lapha emhlabeni. So i-solution mina engiyibona yile eyakhulunywa ngu-Obama ukuthi kumele kube le two-state solution. I-Palestine mayinikezwe i-independence yayo, bazigavene bona bodwa. So uNetanyahu kumele akhulumisane lo-Abbas, ngoba siyazi ukubana i-Palestine under u-Abbas layo kuvele ngokwayo ayisapotani le-Hamas, ngoba i-Hamas is considered a terrorist group. And ama actions abo, I think uAbbas naye wazama ukuthi control iGaza wahluleka. So now also kumele kwenziwe ukuthi ukukhulunyisane lo le Palestine lo Abbas, bancedisane le Israel to sniff out abantu beHamas, ba eliminate iHamas, then kuvunyelwane nge two state solution. Ngoba bangaqhubeka i-Israel ibhomba iHamas wenza ngakhona, akusoze kube kahle. The whole world is going to protest, and amanye amazwe aseduze nawo azogcina engenela kule mpi, then ugcine sokuqala impi enkulu kakhulu ezothatha isikhathi eside ukuthi solve.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ulilunga lebandla le-MDCT. Kwezemidlalo, oke wadlalela amaqembu enguqu abalisa eLebantu Rovers, iHighlanders kanye leBulawayo City, uBenson Phiri uthi akufunda sasengumdlali kumphathise kakhulu eminyakeni wakhe wakuqala okuba ngumqeqeshi weqembu leBantu Leopards. Kubika uJoseph Njanji.
Upiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba umqeqeqeshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlala phansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Oxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithwele sadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Afunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something sibili iyangikhulisayo iBureau. And I'm very thankful to the likes of Gift Lomsini, Metembe Grove, DJ, into Severin Kuruka Kufu, Neporezi. Lamezama ukuthi ngizani ngiqhubeke phambili abafani
but uPiritu uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 eseleminyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola
esikolo. Mina very poor and angeke ngithi ngadlala ibhola esikolo mo primary school ngadlala ibhola dlala ibhola sokho grade 6 then secondary school injury high ngama ngadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu form 4 apho udlala ukutournament oyi-1 but then ngikhona abantu babekutshela ukuthi phela ibhola but kumkani challenge ikhona ebendlini bona abazali babe street into zebhola ayibhola ayifunda esikolo awubali amabhuku njani njani.
Ophiri uqale udlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu lezim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu Leopards ngemva kokubambana leqembu lebantu Rovers. Usuke lapho wadlalela iqembu lebantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elaphatheka ngomncintiswano weDallas Cup kwele Melika elalabadlali abalodumo abagoqela uMarvelous Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Radebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu lezim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa uthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganingekho ukuthi isitona lokuthi abakuya kutournament lapha ngazibuyelela endlini. Then asazihlalela endlini. I think ngabo 1 emini so senior for net happy Benson so someone njengomuntu vele umuntu ongane lolonawo uqasho ukudidisa yeye ufuna dingo hey kanjani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela na but coach mina ibizo la mbili ngajani yini ngabizo so angezwa hayi wena imizwa yakho zokubizisa ukugijima kwamzini simpakisha kitchen wa ground siyahlalela ngezokupika iteam abantu abenzeni yadlala ngadlala center because I remember that was the time wa introduce ukupresto uwayenda it was very good game.
Ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders uPiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leOxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu leParts uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sikhangeleke imbiko eliloba ekhasini lethu le Facebook le VOA Ndebele ikakhulu lifaka ama comments kundaba zethu esiyabe sizidindile khonapho ezichiyeneyo kulodaba silufakeke enkundleni lapha oluka mnumzana Sengizochabangu yena othi bazabhalisa amalunga ebandla labo azancitsa kuma by-elections kusasa. Sizweke ukuthi bathina balaleli kulo Vincent Ngwenya uthena ngilombuzo ukuthi ngesikhathi sokhetho olwedluleyo babe kuphi njalo indaba engabamisanga masinya than to play with the people. Ukhuluma ngoChabangu ke lapha uTrust Mncube uthi yena bahlulekani ukuxosha into le enguChabangu. Kuzoba lo Wallace Khabo uthi yena mabancintise sibone. Kuzoba lo Nkululeko First uthi yena isidumbu somuntu leso. Yeliqhubeke ke lisethekelela ikhasi lethu kuFacebook kwasihlobo esithandekayo elile eliphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele siziphetheke ngebezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengizochabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele kunomination court ezahlala kusasa. Kodwa abetripu siyabahamba lomholi waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni futhi akumelanga lwenziwe. Kwanele Mthwaka zomuhleli khumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.